Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 ngwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ikahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126. Okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungamili Nkomo weStudio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa khonapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ikahulumende ukuthi khona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho konapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathu umkhuhlane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelela nabesezani bayabezifupha ukufaka amamask lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka amamask bayalahlela kathana. So into esubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa usukubonile thina nje konapha sikhuluma sisenze nje kuparliament kuba nje abantu abaningi kakhulu eparliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa thathwa amanyathelo okuthi abantu bahambe ngale ndlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona linda bayezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusila baye bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la amanyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sawukhuluma lapha kuparlamenti sathi hey kuma kwethina njenge-members of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team lolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba abasikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizali sitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangaqinceda kumbe amasanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhakela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalala siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouth Atone edalele ePhalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Bona labo bantu bibo okuthiwa kona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwazi sonke siphansi womkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwazi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells awe-party nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho-ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba sisalwisana lo mkhuhlane lowo we-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-districts.
Akula yini kukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khona lapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashonene kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asevele sibeyakhele ngapha abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khaya la. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njengoba ngitshilo leyi interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma DCCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osecasa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kuthiwa ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo. Lapho ke yikho lapho sozabuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ube semhlanganeni kwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele ePhalamende. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ePhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki. Ababe phethe lezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance. Isikhulumeli se MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhube lomnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance koBulawayo.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu koBulawayo. Abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzokuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliament. Abantu labacela bona ukuthi bancediswe amagweta ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli. Bona abantu labathi no bona abazange bevotele umama Makhuphe bavotela uChamisa labantu abasekelu uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebe ngabantu abasekela uMnumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singathi nasesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi. So sibacebisile ukuthi hayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlala isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigenga ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo embi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibone nganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho edolobheni lakoBulawayo lakwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hayi, emathebeleleni ndazikhangelela ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu, abantu bezanu abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangelela ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangelela ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uMnumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazwe kwakukulwiwa. Uthi yena kwakuyisibi wonxa ekufaka ngesiNgisi. Usitsho ukuthi phela omama ababegwazwa izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe echaywa zingiga bebulawa zingiga. Omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa. Kambe shiwa bakhona abangalandela abantu abanjena. Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumende. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu PF. Hayi, lokho asikukhangeleli. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Did you see me? Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luza kwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa komdikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla leZANU PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo oleyithumele nge-WhatsApp.
Sakubonani bantu bakastudio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale awethu amameseji ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into eziniyekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi laki laba abantu alokhu besapota umnangakho iproblem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi obumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi gata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba, asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani kahambe neyilungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakastudio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngiwelcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholotsho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto eright ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele asulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngapi. Asisakwazi ngoba lapha la kwesifalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle. So kuba nzima impilo, so gcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi uzalwa kuphi kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakastudio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa hayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imali kamduku.
Salibonani ngapho kustudio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabelweni sasemfuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe shuwa uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyekukwenziwa ngabomo, but uMakhube yekangeni kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamenti ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics sihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vele akula muntu oyabuye wine o-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 Basaka, Zinja, Ninja, Tinas, Yapi. Kahle kahle vele ukuhle kahle uMnangagwa yena wenzani? uMnangagwa kahle kahle wenzani? Uzama ukwenzani esikola leli lizwe? Ngabe uyasuka lapha esihlalweni yekele ukulokhu ebhizi ebhotabhota? Abantu nxa bangakuthandi vele abakuthandi ngeke kuze kutshintshe. Ngeke kuze kutshintshe, uyabulala abantu ngumbulali ngamasela, ngababulali ngamasela. ejeri ngathi yakhangela ugcile bona abantu bezana ngoto abantu be-NDC abezana kula ngithiwana abanjani besibulaleli lizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi uyayenza ipassport yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazane ngikhuluma le message ngilapha Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
njani basakazi beStudio 7 siyacela kubana lisipakele uhlelo olungabe lisifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweza silungiselele ngesikhathi esiyiso jike ngemahlasela east mbingele unabafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe jike ngemahlasela south mbingelele uRosetta unasiqe khona phana ngijike ngikhangele uSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetani uprofesa ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalinga langqondo uwayawaya kusebenza sihlala ndawonye ube ngohlazekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunene
salobonane olibingelelayo ngodelight sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi nami ke mbingelele kustudio 7 ikakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo sithi siyabonga kakhulu ngohlelo lukastudio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngostudio 7 ngiyabonga
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi siyabona lo mbuso kwamnankagwa lo oyangisayo lo. Yazi umnankagwa bayasiyangisisa emazweni. Hayi bayasiyangisisa. Labo bantu abangafundanga lapho. Kambe ilizwe angeke ulibuze ngokukupha abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu. Into ezomnankagwa lihlazo leli. Yazi umnankagwa bayasiyangisisa ngabantu. And indawo yonke nje. Kuyona ngathi ngaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwa ngamasela lawo mnanga abaluthilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngazo mina kuthiwa abantu ngaphandle kuthi and into ebuhlungu amapolisa ahlukumeza abantu abaza ukubabonisa ukuthi into enje izempisi ayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and omnanga kobaza ngisela sakudala esempi sesana aba into abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnanga ngoba ayangisa mani izanu PF ayike izinuka amakopa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation cabanga sizalo lwedubeni zakhulela khona sesize saguga sigugile esihluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngayo banje basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnanga gwala kotsho ukwenza lalo mama lo bambiza bathi ngikhosi igama lakhe umuniko mutswamba lo bekuthathe bayefake esiklasini kufunde konke lokhu akula nto abayaziyo laba bantu kathi awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
lawo-ke namazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Esikhangele esivela ngapha kwelemelika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans weRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo, izikhulumi zethu leamazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa uMnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lowake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamademokrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana bakaTrump uTiffany loEric. Lumbuthano uzagqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo. Nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama Democrats ngeconvention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza. Abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga besiya phambili ukuthi sebezibona belomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-democrats abazikhulumileyo. Kumbe ukuthi uBiden loHarris nxa bethe sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden loHarris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqhathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki edluleyo kuyini umehluko obona?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngiza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela kuTrump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebezele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba iDemocratic iRepublican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakhona ukuthi baze kukhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi baze kukhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kweMelika. Ibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye izinhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala wona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng. Sithi sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.